Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo omuhle ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuLwezi 2023. Igama ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo ye High Court ilahle udaba lwamalunga e Triple C angamachumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo eParliamente. Ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Ibandla le Triple C liyakusola kakhulu lokhu njalo lithi lisazophuma lesinqumo sokuthi lithathe manyathelo bani. Uzulu wakomankubo ePlumtree usesungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba ehamba umango omude esiyadinga ukwelatshwa kohingwe lakomadlambuzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkantolo ye High Court namuhla ilahle udaba lwamalunga e Triple C angamashumi amabili lantathu 23 olokuphikisa ukuxotshiswa kwawo kumadala eParliamente omabili ele National Assembly le Senate ngomnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umahluli uJustice Munamato Mutebezi unqume ukuthi amalunga la ehlulekile ukusuthisa inkundla ukuthi uChabangu akalawo amandla okuwaxotshisa eParliamente. Lokhu kusho ukuthi ukhetho lwama-by-elections oluhlelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa olokudinga abameli abatsha luzaqhubeka mhlaka 9 ngompalakazi. I-nomination court yona izahlala ngolwesibili isamukela amagama alabo abafuna ukuncintisa. Sixoxele igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole.
Okwenzakele namhlanje yinto evele isisembhalweni, the writing was on the wall. Abantu labana sathi sifika enkantolo mhlaka 2 bafika bona ba-withdrawer. I-allegation yabo yokuthi uSpeaker lo President weSenate babanga indlela ama-withdrawals ngendlela besifuthi ukufaka ngomthetho ngithi babesithi there was a violation of section 129 paragraph 1K of i-constitution. So into eSouth Africa yenzakala ukuthi bathi befika khona ngale basebesithi hayi abanani lendlela uSpeaker abalani lendlela uPresident abamba ngayo into leyo. So the argument fell khonapho khonapho. Then they started coming up ukuthi uChabangu kase member ye Triple C. Naye uChabangu esithi kabasenga ama members e Triple C. Ujaji ungathi uyakhangela ukufake kanje. Uthe yena into ehluphayo ngeyokuthi kulobhudi oyala ukuthi lo mfo wabo ngumntakababa. Lo mfo wabo esithi lo kasomntakababa, ubaba engekho. So ngabantu nje ababili ababanga nje umsindo. So i-argument yabo kade kuyukuba ngumsindo ngakufaka literally that way ukuthi sebeba ngumsindo nxa sebesithi uPresident weSenate lo abayeronga bayenze, therefore i-by-election must go ahead.
Sizabona yini gqwetha uChabangu esexotsha amanye amalunga e-Triple C eParliamente njengalokhu aseke wakutsho?
Well, it's difficult to preempt ngoba bengidila lendaba ebiswe kimi ukuthi ku-Triple C ngale akubamba njani. Hayi angazi, i-Triple C ye ngabe ikwazi ngoba uChabangu ngu-Secretary General we-Triple C.
Abe-Triple C nxa sikhuluma labo bathi uChabangu ngumuntu osetshenziswa yizanu, ngokunjalo bathi lani njengamagqwetha hayi ungane lilahlekile lapha ukulwisa abantu abakhethwe nguZulu kukhethwa abantu abe-Triple C.
There's something abantu abangayizwisisiyo. waketha abantu abebe deployed yi-TCC. So i-TCC yesibiza abantu bayo angithi. So ukuthi kuthiwe i-TCC kayibizanga, i-TCC kayizange inkulumo ukuthi ayibiza, but kunabanye abantu abazithi bona just because maybe they are close to kuChamisa, then they believe ukuthi then they are more TCC than any other person, which is a wrong way of thinking. So i-TCC into ekhona ukuthi wena unje, so i-TCC iyakwazi ukudeploya kwenye indawo. I-TCC nxa ingasazwanani lawo kumbe for whatever reason iyaku-withdrawa. So now we draw another manager because they're no longer members of the party, according to the Secretary General. Therefore, that's how they lost the membership to the Parliament and the Senate.
Umnumzana Ngobani sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu, yena ozithi ungunobhala jikelele we-TCC. Umsekeli wesikhulumeli se-TCC umnumzana Gift Osterlosi Siziba usole kakhulu lesi sinqumo.
It's an attack on democracy, it's an attack on the will of the people. Ye kungabe kulo umuntu olezinkinga lama problem ake kodwa ke akukhangelelwa ngokubana ke ku resolve ngoku undermine the will of the people. Ngenxa yokuthi abantu bavota, and that is an attack on democracy, and iZANU PF has always been on an agenda to systematically eliminate and undermine the will of the people. So yiko elikubona ikona and the slinking ngenxa yokubana ke abantu nxa bavota uvoti yabo ingasasebenzi ngenxa yokuthi umuntu uyaphuma evela lapha vela khona ethi ubani seyimkhiphile, ubani seyimkhiphile. Kuyenza kube nzima ukubana abantu bebe le themba mayelana nokuvota. Yinto okufanele silungiswe, yinto okufanele sikhangele thina njengamaZimbabwe.
Njengoba sokunje, lizathatha manyathelo bani pho?
Yes, siyaqhubekela phambili ke silomhlangano wethu lokuhlangana labanye abatshiyeneyo. Abasimelayo bayakhangela ke impumela ephume High Court se 28-page judgment. So iyakhangelwa ke once singaqeda ukuyihlunga sibe kwazi ukubana ke siya phambili njani njengebandla le-TCC, and sayazisa ke uzulu wonke jikelele and all who care to listen ukubana thina siyathatha ke ndlela bani both political and legal ukubana silungisise indaba ke yoku-undermine-wa ke kwamavoti abantu abavotayo bevotela ke abantu ababakhethayo ukubana bebamela ke edale ephalamente lasemakhansilini. So siza qeda ke emhlangano yethu sikhulume labantu bonke beZimbabwe, kodwa siya emphasize ukuthi abantu bebekwazi ukubana thina njenge-TCC akulabantu esamkhiphayo, akulabantu esabaxotshayo. So konke likubona imisebenzi yeZANU PF, isa-agenda and objective yiku-undermine ke ukhetho olwayenza ngabantu.
Umnumzana Gift Osterlosi Siziba ngomsekeli wesikhulumeli se-TCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubesemhlanganweni we-SADC oqhutshelwe kwele Angola namuhla obuhlaziya umumo wokuhlaliseka kumbe ukungahlaliseki okusemazweni asezansi e-Afrika kanye lesimo sombuso okhululekileyo kulumango. Iningi belikhuthaza i-SADC ukuthi iphathe udaba lokhetho lweZimbabwe kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu emhlanganweni lo. Kodwa sisiya emoyeni bekungakazakali ukuthi lumanyano ululokothile na udaba lweZimbabwe kumbe hatshi. Amabutho akwele Israel abombe imota ebikwa ibithwele izigulane iambulance eGaza abulala abantu abalishumi lanhlanu izolo ngokutsho kweHamas, yona elwisana lebutho lakwele Israel. Uhulumende weIsrael uthi imota le ibithwele amabutho eHamas, kodwa iHamas iyakulandula lokho isithi liambulance ibithwele abantu makhaza abalinyazwe ngamabhomba e-Israel. Izakhamizi zakwaMangubo ePlumtree sezisungule uhlelo lokuzakhela ikliniki ngoba zihamba umango omude zisiyadinga ukwelatshwa kwezinye indawo ezikude ezigoqela kohingwela komadlambuthi. Kodwa zithi izandla zimfitshane ngakho zidinga uncedo. Sixoxele omunye wabaphathi baloluhlelo umnumzana Sibusiso Nleya.
into yayenza sicabanga kuye clinic endaweni kamanguvo komathi isimo esabazali asebekhulile labantwana abancane uthola ukuthi umzali uyaqohingwe ngenqola eyofika segula kakhulu noma komadlambuzi ngenqola eyofika segula kakhulu so yiso isimo esayenza ukuthi komathi komanguvo sicabanga kuye clinic
Sike safika ekliniki yenu sabona impela kule foundation sakhuluma lezakhamizi njalo zachasisa ukuthi hayi isifiso sokwakha lomtholampilo sikhona impela kodwa kulengxaki kuyini okusilelayo kahle kahle
lapha babunkomo isimo esiyenza ungathi siyasilelwa isimo semetriel yokusebenza khona phana noma imali yokuthi siphakamise asinako kahle kahle kunzima kithi thina singumphakathi sihlangene siyazama kodwa ke kunzima kunzima kithi singumphakathi into ebesicabanga besicabanga ukuthi masingatholelwa amadona noma singathola idona isiphakamisele sibonene ukuthi kuhamba njani
Aba ngathanda ukuphathisa bengalifinyelela njani utsho inombolo zocingo le account number lapho abantu abangaphosela khona abalakho
inombolo zokuqhunywa sinazo ziyafonelwa ziya WhatsApp ekhona eka Sibusiso Nleya +27836684224 eka Sibusiso Nleya leyo kubuye eka Mrs Gibson Dube ngeZimbabwe it is 0771287564 ekugcineni kubuye esithathu eka Mrs Ngako Moyo 0774273356 zipheleleke inombolo lapho ningasiqhuma khona seziphelele iaccount esinayo ngeFMB eSouth Africa emathi stokfela esekliniki yethu 6304513873 izo lezo babunkomo into esinazo ezibekisane nekliniki
umnumzana Sibusiso Nleya ngomunye wabaphethe uhlelo lokwakha ikliniki yakomanguvo komngathi ePlumtree futhi ungusomabhizimusi
lamlela ndwandwe
lamlela ndwandwe
Ukuswelakala kwemali, indlala kanye lokusilela kwamanzi sokuthiye abesifazana bemaphandleni bethwele nzima. U-Albert Ncube uyalandisa.
Omama bemaphandleni bathi kumamanzonzo komnotho kuhlana lendlala esemakhaya sekulethwa ubunzima kibo. Unkosikazi Tsorile Moyo oyisakhamuzi sesijubane ward 15 eGwanda South ongufelokazi uthi bathwele amagabha avuzayo emakhaya.
Siyahlupheka sesikhulile amanzi siyahambela khatshana kodwa ke ngayo kuthiwa sila manzi eduzane ngiyakwanisa ukuzilimela impidi yami ngibe nithelela khonaphana ngiyakwanisa ukuthengisa udwa lami lethukela lami angihluphi mntwana ngoba siyayibona impilo yanamhla iphila ngokuthi uzincedise so kodwa ngendaba yehlupho lamanzi yikho kusihlukuthi sikehlukuthi sisiziphathise singabafele njalo uyakwazi mntanami nxa singumfelokazi akula mntu okunakanela ngoba uyabe ungumama ungubaba phakathi komuzi zonke izinto ziyaba ziwuxakele zikhangelelane lawe uyabe ufisa ukuncediswa kodwa kungalali lutho lingakuncedisa kodwa nxa singathola amanzi silakho ukuthi sizimele sizincedise mntanami siyaba lohlupho olunganeni
amazwi la agcizelelwe unkosikazi Ellen Ncube esinye isakhamuzi esijubane odi ngabe bayabolekiswa izimali zokusungula inhlelo zokuziphilisa
okuthi ngabe isikotsho sethu siyavuma ukuthi sibe lamanzi amaningi siyenze izingadi njalo okunye okwenze njalo sibona ukuthi idamu lethu ligqibelekile kalibambe manzi izifuyo ziyabe sezinatha edamu so idamu kalila manzi selicijile izifuyo sezinatha khonaphana ngoba kathesi kunzima siyathenga ukudla ngabe kuba lokuthi okungamalonyi nyana ukuthi omama sikwazi ukuthi sithole imali ukuthi silone sikwazi ukuthi umbe sizithengele onkukhu zethu sifuye inkukhu zethu kodwa imali sihlupha ukuthi singomama siyenze khona lokho sicela ukuthi ngabe kuloko imali silone ukuze sizincedise lathi njabo
Isiphatha amandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane uthi omama bemaphandleni bathakazelele usuku lwabo kunyanga edlulileyo bekhala ngokuthi impilo iyayisiba lukhuni
isikhathi sokuthi sithuthuke siye phambili i-drought ilethe indlala abantu abasebenzi omama basala lentandane eziningi ezifuna isikolo lokudla benjalo bengasebenzi so nxa ngikhangela ngibona impilo yabo mama yehle kakhulu sibabuyisele phansi sibagcindezele amanzi emakhaya lonyaka nge-drought le abantu abalamanzi nge-drought le abantu abalakudla bekhangelele ukuthi ngabayaholiswa
kusenjalo abafuyi benkomo ezansi semandebeleni sebekhuthazwe ukuthi bengathandabuzi ukuhlabisa iinkomo zabo ivaccine ye-general disease esiphekwa kuleli ingcwethu kwezokufuywa kwenkomo umnumzana Sikhalazo Dube olilunga le-International Livestock Research Institute uthi abalima kumelanga besabe ukusebenzisa lawo ma-vaccine abo uhlangothi lukarhulumente olunakekela izifuyo lokwelatshwa kwazo ole-department of veterinary services bathi kwala ma-vaccine afika inkulungwane ezingama amahlanu 50,000 azasetshenziswa ukuhlaba inkomo kulesi sabelo ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
siyabonga jahale zansi Albert siya kuhlelo lwabesifazana
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga lamhlanje sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu njalo owayekhuthaza abesifazana ukuthi baqoqozele imindeni yabo ukuthi iyebhalisela ukuvota kukhetho oludluleyo sicubungula ukuthi zambe abantu bazasukumela phezulu na ukuyavota kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi labo abebandla le-CCC abagxotshwa edale lephalamende ele-senate lema-council ngempela usuphelile umsebenzi njalo sokuzakhethwa abanye
ukurikholwa kwamalunga edale lephalamende lama-councillors akade qeda kuvotelwa nguzulu kulethe ukudangala kakhulu kwabavotayo ngoba bebekhangelele ukubana bazaphinda bavote njalo ngemva kweminyaka eyi-5 nanku-ke ama-recalls la asuke yenzeka masinya ngemva kwenyanga ezimbili mangaphambanisi abantu bekhethile sokuthiwa sokufuze bayekhetha njalo lokhu kubangelwa ngama-issues abakhona ku-internal party eyakhethwa ngabantu ukuthi kube lokungazwanithizeni okugcina kubangela ukubana abavotayo bagcine besebe-affected ngoba bona baya bekhethile bethi bakhethe kahle njengomuntu wayekhuthaza abantu ukubana baphakame ngobuningi bayevota ngiyaqhubeka ngisithi kibo lingakhathali noba ngabe kurikholiwe kumbe ilunga ledale lekhala emandade lilikhethile lishonile thina sima ngokuthi asiqhubekeni siyevota manxa kusokubizwa ama-elections siphakame ngobuningi siyevota sikhethe njalo singapheli umoya thina esikufunayo ukukhetha abantu abafunwa yithi abathandwa yithi
bona abantu nxa bevota balolwazi olweneleyo yini ngomuntu abamvotelayo kumbe bakhangela ukuthi uvela kuliphi ibani njengoba sibona iningi kobulawayo livotela i-CCC kumbe ibandla lezanu-PF
abantu nxa befika isikhathi sokubana bakhethe bavote ngesikhathi sama-harmonized elections abakhangeli muntu bakhangela ibandla abalithandayo okubangela ukubana bagcine bengasananzelelanga ukuthi umuntu abamkhethileyo ngabe ngumuntu wendawo yini yikho sibona kathesi kungani kusiba lokungazwani nje ngoba abantu bananzelele sokudlula ama-elections ukuthi bangabe bekhethe abantu abaningi abasuka emaswingo bebavotela ngaphe endaweni yemathebeleleni okuyinto ezwise ubuhlungu kwabanye abasebandleni lesi siba fila ukubana lokhu kakuso into eqondileyo ngokuba labo bebekhona ukubana bangakhona ukubana bathathe lezo zikhundla babuse endaweni zabo but ngenxa yokuthi uZulu uthe evota ubevota evotela ibandla ngazange ekhangele ukubana umuntu ovotelwayo yini ubevele ekhangele laphana adinga ibandla elithandayo afake nje u-X
kodwa ubona abantu besukumela phezulu besiyavota kuleyi i-by-election ikakhulu sikhangela nje labo abesifazana labantwana
eqinisweni ukuthi ama by elections abantu abayansanga kwaphakamela ngobunengi njengendlela ama harmonized elections abaphakamela ngakhona okugcina kubangela ukubana ama political party anjengama CC anjengama opposition kuleli acina eluza ngoba ibandla elinjengezana uPF liya ama members la ama structures aphilayo okubangela ukubona nqa kufika ama by elections abantu bawaphakama ngobunengi besiyavota bese kusithi ama opposition ngoba agcwele la ama sympathizers njalo ala ama structures aphilayo abantu babe ngabalutshwana abahamba beyivotela ibandla lelibusayo icina lisiba yile nje elithathayo kuma by elections lokho yikho kubangela ukubana abantu bangani abaphatheki kahle ngokuthi kuzaba la ama by elections kumbe iby elections kumbe iharmonized election asiphakameni ngobunengi siphakame ngezimulu umama ubaba mntwana khulu gogo phama ngobunengi siye vota sikhethe bese ngiletha isiqwayiso kumabandla wona la ayiwo adumileyo ayiwo akhethwa ngabantu ibandla leCC nebandla lezana uPF ukuthi abayekele ukudelela uZulu ebafakela abantu bokuze endaweni zemathebelelendi abanike abantu ilungelo lokubana bazibuse endaweni zabo internal politics zabo sicela ke zifeve abanikazi bendawo abantu bafuna ukuzibusa idevolution esikhuluma ngayo asiyenzi asiyipracticeni kuma internal politics zethu ibisikhula isifida to the national politics ngokuba uvele ubone ukuthi loba kungathiwa yamabandla thize nalawo mabili angabusa kugcina thina abantu bemathebeleleni sivele singabantu esicindezelwayo sisiselwa emuva
lowo ngunkosikazi Cora Ndebele olwela ilungelo loluntu esixoxe naye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga yikho napha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Linga lishona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lokuthi inani labantu abavela phandle kwesigaba semandebeleni yibo asebegcwele kobulawayo ungakubangelwa yini lokho ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani silengqoqo lotubungula ezombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Indlela okwenzakala ngayo asoze sicine sibona abantu abavela ezigabeni zemandebeleni ngeminyaka elandelayo sebebalutshwana kakhulu kokuthi kuyaba sokungani vele abakho
yakwethu sagandi ngani kukhomba khonoko ukuthi inani labantu lokulisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu becinise bebalutshane kakhulu singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa hayi inani langona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba semandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe kuyini kahle kahle ngokubona kwakho
izinto izizathu ezingabangela khonoku ngathi ngokuqala yasithi thina ngo 1988-82 ngokuqala indaba zeground abantu abaningi singathi ngabantu abaebodied bayabaleka baya ku Botswana baye South Africa abazange bephendukela abo bantu kwathi ukuqala indaba zabo esaphu lanilani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu kobulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kuthi ukuthi abantu babalutshwane yaya ilokishwe lakala imisebenzi abantu bahamba baye eGoli makhayela emulini eziningi kunapha emathebeleland abantu nxa ngikhumbula mina abantu akakhula la bengafunda lapho ngingathi maybe 90% of them basegoli ezimulini wakhayela ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi iningi labantu basegoli yikho kubangela ukuthi abantu bebalutshwane khonoko esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekogoli umuntu ehle efike ehlale khona ngalele muli yakhe engasaphenduka ekhaya.
Siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni seMandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle, amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo. Ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lokho?
Yebatho njalo abanye kodwa into ongkhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi sithina situkuprove mbuthi nanku yikho lokhu kwenzakala ibikhona i-census khathesi sibawele bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe babale emagwegwe babala ngale bazalahla njani inani labantu kusho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi lo likhona sibese sibona ukuthi isidingo sizathu zokuthi indaba abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu abemandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensolo so ukuyo igovernment uthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngiqinisa ngempela khonokho esikuchoyo yikho kukhona.
Lo ke bekungumnumzana Metusele Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga Chris. Nansi impumela yemidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IGreen Fuel inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. IChicken Inn layo inqobe iFC Platinum. Rather, iFC Platinum layo inqobe iChicken Inn nge-1-0. Cranbourne Bullets layo 1-0. IShesham 2-0. Kuthi iqembu leSimba Bora lona linqobe eleHerentals nge-1-0. Kusenjalo umdlali weHighlanders uRaman Kutsanzira uthi bazadonsa kanye-kanye bahlasele ngamandla ukuze banqobe iqembu leCapes United emdlalweni wabo kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ukutsanzira utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuthi kuzamele kube lokudonsa ndawonye ukuze iqembu leHighlanders liphumelele emdlalweni walo wakusasa ozaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields koBulawayo.
Lamenzo banceda sebili njengempoyizi zami sincedisana bazosebenzisa wona amandla abo mnamezosebenzisa i-experience yami. Sisebenze kahle sibili weekend, we prepared for this match very well.
Iqembu leHighlanders lingena kumidlalo yeviki lamachumi amathathu lichiwa ngemiklomelo eyithoba munomunye liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo elengezi Platinum Stars. Njalo umqeqeshi walo uBaltimore Brito uthi kungadlali ngeviki edlileyo ukuze baphathisa ukuba bephutshe besendaweni enhle engalaneni.
Ngalesi sikhathi kuqakathekile ukuba labadlali abake baphumula njalo abalengqondo ezike zakhokha umoya ngoba ngemva kokungadlali kuhle kuqakathekile ukuba abantu bajulise ingqondo baphinde bazithembe nxa sikhangela imidlalo esiselelayo.
Ngempela viki edlileyo imidlalo yeligi idedele umncintiswano wenkezi weChibuku Super Cup njalo iqembu leHighlanders lona kalidlalanga ngoba selaphelelwa ngumphako. Kweminye imidlalo yakusasa iqembu lenkezi Platinum Stars lizavakatshela eLewange ngasemalahleni. Iqembu leDynamos lizanqikilana leleBlack Rhinos ngaseNational Sports lizadlala leZPC Kariba ngaseBaobab. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji, siziphethe ngebezihamba phambili. Inkantolo yeHigh Court namuhla ilahle udaba lwamalunga eTripus yangamashumi amabili lantathu olokuphikisa ukuxoshiswa kwawo ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Kwanele Mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Mura